mina ngibona kuyinto embi ukuthi khona kube lelizwe kumbe umuntu ohlasela omunye umuntu kubula abantu ngendlela okwenzakala ngayo. Khonapho kuzakwenzakala ekucineni, kumele still bayihlala phansi. Yindaba bengahlali phansi bakulungise kungakabulawana ngendlela nale okwenzakala ngayo. Kube sokusiba kubi kakhulu bona laba abazasekela inhlangothi betshotshozela ukuthi kubulawa abantu. Kuyinto embi kakhulu leyo, siyikhangelelanga ngale isentshuri ukuthi kube le barbarism efana layo nale.
Sibona kusalabanye abathunjiweyo lapha. Ngombono wakho kuyini okungaphathisa lapho ukuthi abantu laba bekhululwe kuhle njalo impi leyi ibangani iyamiswa?
Vele uyazi ukuthi into encedayo empini is to sit down kukhulunywe, kube lama terms of reference okumele alandelwe, kumiswe impi. Akukho vele okunye okungenziwa. Ungazi ukuthi ndothi ngebhomba laba kakhulu akusebenzi. Ungakhangela kule ndaba ye-Ukraine, ngake ngawubeka umbono wokuthi indaba leyi ayisozibe into ye-one week. Kwangantwa kuyaba yi-one week sokupheli, kodwa hayi, akwenzakalanga khona lokhu ukuthi khona yenze one week. Lanamhlanje lokhu ikhona. So okufunekayo yikuthi abakhokheli be-Israel le-Hamas babe ngabantu who value ngesiNgisi ilo kuze i-human life. Uyayibona into yakhona? Yikho kufuneka khonokho, akukho okunye. Ngoba bangaze balwe babavise ilokhuzeni amalahla wegehlena, kodwa kucineni they will sit down. Angaze ngayibona abantu abadefeatwa kuthi sebeyehluliwe. It talks that will come.
Ngombono wakho, i-United Nations singathi iphathisile na kulo msebenzi ewenzileyo, ophathisileyo kathesi, kumbe kunenge okusafanele ikwenze?
I-United Nations uhlupho lwayo mfowethu, o-America labo-Britain yibo ababe in control of United Nations. Ibhonjwa nje i-Israel ilokuzeni eyihamasa ama-Palestine abhonjwa, kuyaziwa ngasekusithekeni ukuthi nxa kuvu i-America ikusekela nabolozeni kutsho ukuthi i-United Nations iyakusekela. I-United Nations is toothless. Ama-organizations wonke onala vele okuthiwa ameli ukuthini kulabo AU bona labo sadi kuyusiless okwizinto kona lokho. Vele is the weakness of the United Nations ukuba biased kwayo. Yikho kwenza izimpi ubona zisezakala. Babe bethemba ukuthi hayi vele siyazi ukuthi United Nations ime ngesayidini.
Pho nxa akumi kanje, yini engaphathisa? Ubona ngani impi leyi manje izamiswa yini?
Uyabona impi leyi ukuma kwayo, ngikubona kunzima ukuthi ime ngaphandle kokuthi bona laba abatshotshozele kube yibo abakhuzana. Manje bona bami kusayidi le-Israel, abakho neutral, ngoba i-United Nations kumele ibe neutral.